sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 24 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama investigations lokho esiya phambili, sicela ama journalist kakhulu linabe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations.
Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amajumi phose amahlanu emhlanganweni wezano PF izolo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezanu PF kobulawayo izolo lapho salalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo, amapolisa athi hatshi akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachomi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama investigations lokho esiya phambili, sicela ama journalist kakhulu linabe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela, so sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele ba cooperate. Kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515 CID headquarters 709134 kumbe complaints desk 703631. Siyabona
umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapolisa lapho ubexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe impilo njalo abalichumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalichumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operate ematheatre ngoba impilo zabo besezimi kabi. Okwanamhla izigulane lokhu ezikhona lezi ichumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle
umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezombangazwe ngoba zilengozi.
Into zamapolitics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khatshana. Lapha sesilomntwana oselimele ukuthi umntwana lo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntwana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingasimelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba yephephandaba leDaily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni eWhite City kodwa uhle wesabela kachana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni yeWhite City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kube kulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu. Kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo enganinjani yesabeka.
Abanye abalimeliwe bayelatshwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano, umgcini sihlalo womanyano weSADC njalo engumongameli waseSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi esithi iSADC izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva NPF!
Viva!
Igipe! Igipe!
Mosaruza vatunda miri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge masimani izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita mutyutyu vanopuwa vanovadzivirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obusechitungwiza namuhla. Kunjalo nje umanyano we-MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKaloma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwatalenda, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win the election munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuzvizira ine takataranika kuti gore rino vamunangagwa hatizobvumi chitsotsi chirikaitwa nezek.
Avantu vakamukela upresident Chamisa ngendlela ephakeme umsindo wulapho kuthaba nxa upresident Chamisa efika ukusethusa okumkhulu kakhulu. Ngalelo ngibone ngani mina abantu beKaloma vele sabantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazo lezo. Ngibone ngani uZulu weKaloma ufana nje lozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga ingqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKaloma liya ngapi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe esebenza nabo MP bakhe amacandidate namacouncillor ngoba lama training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilenge kakhulu kodwa ekhuluma lama candidate athi emhlanganeni yokukhankasa lokhu sizakwenza ngempela kuzo.
UDokotela Nkululeko Sfanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube Yena ube lomhlangano kozimnyama emangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba sibili siyabhodabhoda sigidima singena lapha siphumela laphana sixwayisa abantu sibakhuthaze ukuthulanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulohulumende wezanu PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube le-devolution amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise nje inhlalakahle kaZulu sama-human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomi-economy, siqale ngokulungisa i-cash crisis leyo khona, kubuyele imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu ele mali yakhe enelise ukuya ikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwamafektari lama-business wonke.
Umnumzana Walsh Mencube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eleZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esedawunda wole Gwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni urhulumente wakhe uzalithwana lenkohlakalo njalo uzakhetha abaphathintambo abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathintambo phansi kukarhulumente kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungangilaleli wangicela ukuthi ngizekuzekisa kodwa ungilaleli kanti funa ngihlalelele ngaphuma emsebenzini lokho wangicela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Kutakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu, sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi ukuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba se-Lobengula Njube Constituency. Sixoxa lomnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi, mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana, usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Hayi, asenziwa kakhulu. Hey, bekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana, nawe uzibona siwuphumile, ubona ubuphuma nawe uthandazi konge inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazi vele ukuthi usulasa isikhathi esiningi ukhankasa ukuze uqinise amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ile yinkhangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja, wonke umuntu ukhathele nge-experience yabantu abadala. So ngathi mina when it comes to experience, angeke ngasebenzisa i-experience esebenziswa ngama-politicians amadala. Angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo. Mina ngimutsha, ngibuya lama-ideas amatsha, ngiya le miqondo emitsha ehlakaniphileyo enza izinto, ngifuna ukuthi ngeza ama-campaigns ami abe effective, abe nomfutha, kodwa anganisindi. That's the idea.
Abontanga abo nabathingi ngomkankaso wakho?
Ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo. Ngoba ngangikhulume labo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhla ka 15 after i-nomination code, so ku-official sengingenile. Ekuseni ngithe ngivuka ngoba vele benginobuthongo okusuka ngale code. Ngithe ngivuka ngivuswe ngikholo, ngibe mbuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi, gijima ubuyele ama-flyers. Ngithe ngifika vele ngafica be-ready, ngafika ngabanika. Into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square, ngathi isigaba sami lapha engihlala khona. Base baqala nje ukusuka esiqinti mhlawumbe siya kwezinye iziqinti, benginika abantu amaphepha. So i-excitement yangikhona iyamangalisa, lami bengingayi-expecti. Isase ne-excitement lo from abantu abatsha.
Gcibe uhlelo Renard, utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi kungani ubona kuqakathekile ukuthi bakuvotele ukhetho lolo?
Mina njengo-Renard ngisesemutsha, njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha. Ngilama-ideas engibona ukuthi i-government iyehluleke ukuthi wa-implement. Njalo ngesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala, ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala. IsiNdebele sithi ithemba lomzali ngumntwana. Ngiyakhona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ithemba lelo eliyini, njalo elinguye wonke omusha okhankasayo lo nyaka, kusuke isikhathi sale ukuthi liveza kanti libonakale, kube yithi esesibhenefitha abadala. So ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngibamele. Njalo ngiyakwanisa ukuthi ngikwanise ngezilimi besindi, njalo nokuthi ukufunda kwami, ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ePhalamende kodwa bangakwazi into ezilula nje, njengokwazi nje into ezingama-constitution nokwazi ama-policies. Kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo.
Hayi, sikuzwile mnumzana, bekuhle ukuba lawo ebuhlelo. Ngiyabonga.
Okay, hayi, kubonge kumina kakhulu. Hayi, ngiyabonga kakhulu nakubalaleli nakubalandeli. Sasiqhubekeni injalo futhi viva a change.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lomnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike, siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Kanjelo koko betu Babe tete la mazo Kena masigo we
Njongo ulite mbisa kwa menge fike peli leo. Kupengela pambili ngotaba lokutandana obasakhulayo. Kambe abafana yibo abaloke besaphosa amazwi kumbe sokuphosa lamantombazana. Kubekela phambili zile ncwadi zamasiko esintu, unkosikazi Sakhile Liline uMadube njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube. Baba Ncube, kunapho-ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi u-Address of Love, Pios of Sonke, into ezinjalo, usakhumbula khonokho?
Siyakukhumbula kakhulu. Sasibhala zimthetho eyona liqinti lami wena idoki lentanga alimtakisethe lokho kwamadubi lentanga abantu abasakho
akukhumbuza abantu
mina vela ngikhule kumuntu mina ngezinsuku vele umuntu mayala mayengathele ngani yayambuluza ngiyadlula vele abantu baningi, yikho sokwenza le mthadi ingasabi khona ngoba abantu sabasayenzi ngesiko sibile liraiti lelana.
Madubu, sakhumbula Piyosofa Sonke, into ezinjalo?
Hayi, sakhumbula sibili. Ngasasivele esikolo wawufithe awubamba sometimes ithi mubale kuye ngebe khanyana umuntu wanuburagelini wazinyona uphinde kusasakuphinda akhulume la ubona ukuthi umuntu uqinisile kwathi ungasezivume khonapho kakhulu ukhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hayi umuntu lo into ayikhuluma iyabirit but uzathatha isikhathi ukuzivuma ukuthi hayi ngiyabona ezincwadi zazibhalwa ubhala uzivalezwe yinqwaba azitathilwa futhi ezekuza zingatathilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zey'nqwaba uzawuthithi ngelinye ilanga xa usemazi uhambe uyibala
Baba Ncube.
Nyalo lutaba nyalo zwa sirere zwinwati lo rinze mkhumbule zame ngazichiya ke hlome cha nini nomunye umnyaka ngathi mina phela thori ngidigile ha.
Azange sizwe umuhlo yini.
Indlu yakhe yombo zashwa umuhlo. Ngoba hayi uthanda ngizibona zimnandi kakhulu manje izivala sibili. Lami nje ngithi amana ngizifihle lapho kube ngaziboni. Manje namuhla lezi izinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngalani indlela. Ngoba usithi umuntu wathi mawuthi umkhumbulile ukhuphe lezana izincwadi ezivale sibili uzuze ukuthi hayi mhlawumbe nginye ngabuya. Ngoba incwadi sibili yayisekuqini.
Madube zazimnandi kangakanani incwadi zezincwadi lati zikholisa sibili lo thando lwakhona.
I was like,
hayi katesa angeke bebesabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibili ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlamvu ezihlahla kungasakhani thokozalana katesa abasabuyela kuvele ukhulume layo nje vele aqhamuke layo ukuthi hayi lami sosuke kuvele kuphele khonapho akusuke kubuyele emasikweni amasiko angeke phinde abuyele le ncwadi angeke iphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hayi liyani lo thando ngeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolwa lezi nsuku seluyilwalo lokuthi engavele engani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye evelaye le ofuna ukuya khona lo munye evelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala ukhona ukudumbe lingaligxabana ngambona engasavumile ixolisana uzimthumele kumbe labanye ayobathemba ukuthi hayi fike liyengikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazimbe sekuyigemu
Madube vala khonapho sibuyazivela lawo lapho
I was able to get a little bit of a
Oliver Lisa and Jabulo, whom Tabos the Bow keeps to be the land.
Siabonga Jahilitala, Moselo, Lama Sigo. Sogu iskati sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu uhlelo lwethu lanamhlanje
usiphatheleni namhlanje
namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23 lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo, zintathu izinto eziphumayo engibona siqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo, kuthi uthi uyabuselusa abantu, kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu babebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavida lapha leli hubo alibhalayo ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala emfuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavid esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavid wayengumalusi wezinye izimvu. Kodwa nangu umalusi laye edinga futhi omunye umalusi. Inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ungabona umuntu oyinkokheli engakhangele enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. ngakho mfuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokhelo laleleyo namhlanje kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi, nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi mbo oyinkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye oyelusa abanye abantu, sifumana lapho ukuthi uDavida wayeselusa ezakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza, kodwa siyambona lapha la esithi kangiyi kuswela lutho, kutho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili ngifuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho, ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuyo. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho, kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yini inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwele nje siyakwazi ukuthi nguye olethe inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina esingeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumulo, umoya engcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngumoya engcwele, adinge ukusebenza lomoya engcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu oyinkokheli ondlaleleyo ukuba uza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza, njalo uzavumela ukuba umphefumulo wakhe uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama likaJesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki le elandelayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana. England, Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyancikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Sasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazo olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna Rafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.